lokana ngibona kuyinto enhle ukuthi nqa betshintshana izivotha zabo lezi ezikhona kwakhathesi zingatshintshana akubeke izikhali phansi kukhulunyiswane kukhulunyiswane umlotha ukufa kwabantu asontwenhle izwino yedwa baningi kakhulu akukhulunyiswane laba amazwe omhlaba United Nations lala Arab countries kaba bakhulumise kungabi lo mcabango wokuthi iqhubeke iye phambili.
Ye, kanye ngazani konoko kubeka phansi izikhali ngokwensuku ezine. Insuku zangkhona ziphutsha kusasa ke, ziyagqitshwa khonapho. Ufisa ukuthi kuyiwa phambili, kumele benzeni ngaphandle kokukhulumisana umlotha okunye kumele kwenziwe kuyini? Njengomfundisi Sihlile.
Ye, ikukhulumisana umlotha, laba abe Israel, through United Nations, lalaba ama-Arab countries. Ama-Arab countries, kakungabi lomunye ocabanga ukuthi nxa isithi kube lokuthula abambe omunye izandla omunye aphiwe induku zokutshaya wonke umuntu kabanjwe kuthiwe khona asikhulumisane umlotha asibeke izikhali akungaliwa ngoba umhlabathi wonke lo esikiwo loba laba mama sibephambanisile ukuphambanisa komunye kakukwenza ukuthi wena la umlande uye kulwa laye akube le ndlela yokukhulumisana kube lokuthula ngoba ukuthula kubiswa ngokuthi omunye encane angaviseli kodwa ngenxa sokulokubuyiselana sokusenza ukulwa kwakhona kungani.
Ye, singathi-ke nxa sesikhangele kodwa ukuthunjwa kwabantwana labogogo labokhulu kuhamba kwephula inhliziyo khonokho njalo lokubhonjwa khona ngale eGaza akubulala inhliziyo khonokho.
Kuyabulala inhliziyo. Ake sikhangele ku-Israel bangaki abathunjiweyo bangaki asebebulewe. Nginanzelela ukuthi abathunjiweyo abe-Israel balutshwane kulala idamage esiyenziwe i-Israel ngapha kuGaza kubesilalala babe-Hamas.